eNdebele.
Ngela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhla ka 15 kuzibandlela 2020 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ngomnyaka odluleyo ngaleli langa ilizwe laliphakathi kobudlwangudlwangu, abanye babulawa, abanye betshaywa, abanye njalo bebotshwa kuvinjwa ukutshengiselwa ngamasotsha lamapholisa. Leli langa liyakhunjulwa lamhlanje.
Kasiya bakhohlwa abantwana beZimbabwe ababulawayo kanye nokuhlukunyezwa nokutshaywa kanye nokurejwa ngamasotsha ngomnyaka ophelileyo, ngathi ngomnyaka ophelileyo ngenyanga yesikhathini esesekuyo.
Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa kaseyikwethula umbiko wakhe ophathelane lesimo sesizwe ngoba amapholisa emvimbile. Silengxoxo lesikhulumeli sakhe.
Apha isizathu sokuthi uhulumende okhona kathesi akala kuzwisisa ukuthi upresident Nelson Chamisa angahlangana nabantu ngibakhulumisana nabantu engabakhumbuzi ukuthi beka kwabo okwansuku zonke.
Izikolo zivuliwe izolo ngesikhathi abanye ababalisi bengaphindelanga emsebenzini besithi bafuna uhulumende abangezelele iholo. Kambe lamuhla isimo siyabe senjani?
Kumbe nje amalayini amafutha alokhu ebiye esanda ngoba ungananzeka namhlanje ngoba ngikhuluma nje edorobheni ngangaphambanisi kule garaji elilodwa elefuelelele empophoma okuthiwa iphuma.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uzulu uphakathi kokukhumbula abantu abayisitshiyagalombili ababulawa ngamasotsha lamapholisa ngesikhathi inyakenye ngemva kokukhalala umsebenzi owawuqoqwe inhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU phezu kokutshabalala komnotho lokukhwela mahlayana kwentengo yamafutha ezimota. Ukutshengisela lokhu kwaqala mhla ka-14 ngozibandlela kwaphela ngemva kwensuku ezintathu. Kwaba lodlakela ikakhulu eHarare kobulawayo lapho abanye abagqekeza khona izitolo bantshontsha kwathi abanye bachisa izimota. Amapholisa lamasotsha ahlasela ngemibhobho abulala abayisitshiyagalombili laba njalo alimaza abangamakhulu amabili. Abanye abafayo labalinyazwayo babengelani lokwenza lokutshengisela lokhu. Kulabesifazane njalo abathi badlengulwa ngamasotsha ukuhlukunyezwa kakhulu kwabantu lokhu kwasolwa kakhulu ngamazwe omhlaba esithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ahloniphe amalungelo oluntu. Kodwa olwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni uthi ukudanisayo ukuthi amalungelo oluntu alokho engahlonitshwa nguhulumende kusukisela lasona leso isikhathi nyakenye.
Siyasika bakhohlwa abantwana beZimbabwe ababulawayo kanye nokuhlukunyezwa nokutshaywa kanye nokurejwa ngamasotsha ngomnyaka ophelileyo, ngathi ngomnyaka ophelileyo ngenyanga yesikhathini esesekuyo. Sesikhanyela nje okathesi ukuthi kulimizwe lokuqhubeka siya phambili nokwethisela abantwana beZimbabwe njalo ngokufuna futhi ukubadikila kanye nokubatshaya njengoba khathesi bephakathi kokulungiselela okutshengisela kwabo ngokungathakazeleli ukuma komnotho walapha elizweni laseZimbabwe.
Abantu ngaleso sikhathi babengene ezitaladeni bekhonona ngokudula kwezinto ezigoqela ukudla, amafutha ezimota lokutshabalala nje komnotho. Ungathi lukhona utshintsho osolube khona yini?
Hayi, utshintsho lubabi khona kusukela ngesikhathi lapho kwahlukumezwa khona abantu konke okuhlanganisela izinto zembusazwe waselizweni kanye nezomnotho kanye nokuphathwa kwamalungelo akazi. Izinto ezilokhu vele seziba yizingesi kulalapho ezazikhona ngoba khathesi singakhanyela imali yokuthelakala kanye nokuthelakala kwe-ANC kanye nempilo kaZulu ilokhu isaselakala nezinhlupho seziningi kosho kubangela ukuthi uZulu atholakale ekufuna njalo ukuthengisela uhulumende ukuthi hhayi kathali ngezinto okumakwazi khona kuyikho okubangela ukuthi uhulumende naye esekhanya esefuna ukwethisela uZulu kanye nokuthengisela ukuthi uzimisele ukuletha imigobho emgwaqweni njalo.
Alubana kuthe kwaqoqwa okunye njalo ukutshengisela, ubona uZulu ephakamela phezulu yini nxa sikhangela umonakalo owaba khona?
Yes, izulu ngibona uZulu ephakamela phezulu ngoba uZulu okwakathesi kusezibonele yedwa ukuthi uhulumende kala solution njalo kanaplani yokulingisa izinhlupho ezikhangelanile nezulu. Imisolution yesisele yodwa kuZulu ukuthi ayenze nje ngokutshengisela. So into abayimeleleyo nje ngeyokuthi nje maphonge ukutshelwa nje ukuthi namhla kuyalingiselwa kumbe namhla kuyahlalwa ezindlini. UZulu wonke uzimisele ukuhlala ezindlini zakhe kumbe ukutshengisela ngoba vele sebekhadile ngezinhlupho ezikhangelanile ezimbabwe ngoba i-corruption level yakhona vele isiphezulu okokuthi wonke umuntu kathi sisekwazi ukuthi hhayi iyabheka.
Lo ke ngumnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu ubexoxa icingweni lo ntungameli inkomo Studio 7 eseHarare. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa kaseyikwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ophathelane lesimo sesizwe ikakhulu obunzima bempilo lokuthi kungathathwa amanyathelo bani ukuhlenga uZulu. Lumbuthano obukhangelelwe ukwethulwa emcimbini obuzenzelwa eMbuya Misotsi Hall elokitshini leMbare eHarare lamuhla. Ibandla le-MDC lithi amapholisa avimbela umcimbi esithi njengoba izikolo zivulwa nje amapholisa ayabe ephathekile. Umbuthano lo obuphansi kwesihloko esithi Agenda 2020 ubukhangelelwe ukuhlela indlela i-MDC ethi kumele ilandele ukuze kulungisiswe umnotho welizwe lezombusazwe. Lokhu kwenzakala kulokukhonona kwabanye abasekeli bebandla le-MDC abathi leli bandla limadolonzima kwezokubumba kumbe kwezokwenza ukuthi kube lo umhulumende ocacileyo bebambe uhulumende ngamandla ukuthi alungisise umnotho welizwe. Ngomnyaka odluleyo amapholisa avimba umcimbi ofanayo lapho uChamisa wayemele ethule amazwi akhe phansi kwesihloko esithi Hope of the Nation kwachaywa abantu kwabuhlungu omunye umama wephuka umbala. Untungameli inkomo Studio 7 uxoxele sikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda wasichasisela okunengi ngalolu daba.
Umcimbi lowo ngokuthi uPresident Nelson Chamisa ube kufuna ukukhulumisana nezizalwane zeZimbabwe ngodaba lokuthi senze njani ku-2020 ukuthi sikhulule ilizwe. Ngalolu hlobo bekuyukuthi akula divola ukukhulu kakhulu kade lokwesatshelwa nguhulumende ngoba ubungumbiko ovela kuPresident. Kukhanya ngani amapholisa eZimbabwe nohulumende eZimbabwe ulokwesaba kakhulu ukuthi uPresident Chamisa ahlangane kumbe acho awucabangayo kuZulu kaZimbabwe ukuthengisa ukuthi bayazi ukuthi ilizwe lisezandleni zomkhokheli olalelwa nguZulu kaZimbabwe.
Kulapho yini ubaba Chamisa abeza kwethula khona umbiko wakhe we-State of the Nation Address?
Siyazi ukuthi uPresident Nelson Chamisa wethule amazwi a-Hope of the Nation Address ngenyanga kaNovemba eminyakeni ophelileyo. Lapha ubekhipha umbiko omayelana lomnyaka ka-2020 ukuthi yena ubone ngani izinhlupho zeZimbabwe zingesilwa kanjani ukuthi bekawukazulu umkhononi ungalungiswa kanjani sisiya phambili. Bekungasinto enkulu kangako.
Bekuzabuthana abantu abaningi yini kahle kahle lapha?
umbuthano lo umbuthano obuzahlanganisa ubukhokheli we-NDC nalabo abazabe befuna ukuzwa umbiko lo umahlayana, kanti ke umbiko lo ubuzafakwa nakwezinye izindlela zokuthumeza umbiko kuZulu.
Amapholisa aphe sizathobani kumbe zizathobani kulivimbeni?
Aphe isizathu sokuthi uhulumende ka okhona kathesi akala kuzisisa ukuthi uPresident Ntamisa angahlangana nabantu ngobakhulumisana nabantu engabakhumbuzi ukuthi beka kwabo okwansuku zonke. Isizathu esikhona kasikho segcekeni ukuthi bazama ukuthi kudingwane njalo kulungiswane, kutshengisa ukuthi bayesaba nje uPresident Ntamisa.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MTC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare. Izikolo zivuliwe izolo ngesikhathi abanye ababalisi bengaphindelanga emsebenzini besithi bafuna uhulumende abengezelele iholo, njalo akwazakali ukuthi lamhla isimo siyabe sinjani. Ngakwelinye icele abazali bakhonona ngokukhuphuka kwentengo yamayuniform, imbadalo yama-school fees kanye leyempahla zokusebenzisa esikolo. Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uchasisele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ngobunzima obubhekane labazali baleli dolobho lakoBulawayo.
Kunje nje amalayini amafutha alokhu efiye esanda ngoba ungananzela namhlanje njengoba ngikhuluma nje edorobheni ngangaphambanisi kule garaji elilodwa elilefuel lelele mpophomo okuthiwa yiphumu. Amanye amagaraji wonke awala diesel, awala petrol. So khonokho yikho okunye okuhluphayo ngoba abantu basemzileni khonapha kuyathelwa amafuel. Amabhasi lawo esikhanya ukuthi abe ngawezumkho lawo asesiwa malutshwana ngoba amaningi angikhona asesiya ngiyabona adinga amafutha, mba amafutha kaasikanga kodwa uyananzela ukuthi ezimeni eziningi abantu abaningi bagcina begada ama-private cars nalawo futhi abantu sebelengile. Ngikhuluma nje ngibakhangele kwaba balengile ezigengeleni lapho. Singami khonapho siphinde sikhangele futhi ukuthi kulohlupho lwempuphu kulezi nsuku eZimbabwe. Kule mpuphu okwathiza okwathengisa ukuthi izaba khona impuphu i-subsidized le yama-$50. But okwenzakalayo ukuthi impuphu ingavelile khona ezitolo angazi ukuthi ithathwa ngobani. Uzayibona ukuthi igcwele phandle emgwaqweni, iyalithi idula. Abantu bayathi befuna ama-80 bond, ama-70 bond, wayelisti bona beyithenga ama-50 bond phakathi laphandle. Okubangela ukuthi abantu bagcine kwesinye isikhathi bethwele nzima ngenxa yokuthi yabo sisehluleka lokuthenga lapho kuhlala khona ngenxa evelela kula muntu oyithengisayo laphandle. Ucinga siyathenga nale dila yabe 110 yabe 120.
Kokuthiwa amanye ama-uniform athengiswa ezitaladini achiphile kumbe impuphu ethengiswa phandle ichiphile, kwenza kube ngcono yini?
Ole mali othwele imali, ngasikhuluma ngemali sesikhuluma ngebond kumbe le imali entsha le wathiwa iZimdollar, nxa ubambe i-hard currency kungcono ngoba uyenelisa ukuthi uzikhethele ukuthi angahamba ngemsikeni ngemakethe lapha edorobheni emsikeni dobhadobha, ama-price akhona abethiyeni angcono kulalawo nxa usiyaswayipha sinkwa uyakwanisa ukuthi usithole nge-$13 nxa ule cash. Kodwa nxa usiyaswayipha isinkwa uswayiphe emashopu la amanye ama-supermarkets i-$18.50. So yiwumehluko engathi ngiyawufanisa naloo.
Khona ukuzuza imali lokhu kulukhuni yini, iy'ndwendwe zinjani namhla emabhanga?
Emabhanga ungafika ebhanga izolo ngengathi ngibhoda ngatshayisana nabantu sebelele sebelayinile e-post office belayini entambama ukuthi ngisebeyemele imali yanamuhla. So khona ukhena lokhu kuluhlupho. Ikhona ibhange elilodwa engingathi ngaphose ngilitshayela ihlombe lapha engiyangilibone koBulawayo i-CBZ ikakhulu le ku-5 Street lo 10,000. Bayakutshela ukuthi kufika before 8, ungafika ngo-7, ungafika ngo-8 o'clock exactly, bayakunika ikhadi lakho, bakunike imali yakho ngoba ngeviki bayakunika $300 usihambela. Ngakuyukuthi le mali yakho ukuthi ngivela abantu ezibabha bala mali. So umuntu uyakunika 300 because uyabe usuphose waqeda okuyimali kade uvele usuthi uyakukhangela. So bayakunika 300 neviki nxa uthethe ngomvulo sizaphenduka ngomunye umvulo. Xa uthethe ngolwesibili siyaphenduka ngolunye isibili futhi ngcono. Amanye kulesi ngundengunde uyafika ekuseni uthi ufikile ubone sokulabantu abangu-20 phambi kwakuze ukuthi abafike kudala. So abantu bagcina bengela mali, bayabuyela bengela mali nxa uthewa balule kwatori $50.
Intengo yempahla
akula lutho lwehlayo akuthwali kuyaqhanza ngavele ngathi akuba lehunga hunga lokuthi izisebenzi kaHulumende ziyafakelwa amasenti ambalwa akuhle kulale kutshintshwa amaprize siyavuka ekuseni sokutshintshile namhlanje into engikayeli interbank rate ibifika $17.30 isuke ku-$16 so i-black market iyabe ifika bo-$27 isuke kubo-$24 so vele kakula kutshintsha na ukutshintsha kwakhona ukuthi kuya kutshintsha amafiga but udubo luya lusanda.
Lo ke ngumnumzana Thembelani Dube esiphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni lestudio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke esikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usequme njalo ikhefu lakhe waya kwele Mozambique emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Filipe Nyusi owanqoba kukhetho lukamfufu nyakenye. Iphephandaba leChronicle lithi kule muli yeGwanda ethathelwe imali yamalobolo efika inkulungwane ezingamakhulu amahlanu zamarand, i-R50,000. Yizigelekeqe ezine ebezihlomile ngembhobho. Imali le ibisanda bhadalwa ngumkhwenyana. Iphephandaba leHerald lithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usechaze ukuthi unkosikazi wakhe uMary Chiwenga ulama passport amathathu ngalokho ukholo. Chiwenga uthi uMary kumele avalelwe esitokisini imali yesibambiso yesulwe eBayo. Uchiwenga uthi njalo abantwana bakhe babegcotshwa ngemithi ngunina uMary okwenza ukuthi athi kumele abotshwe njalo. Okwakathesi ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu balaleli bethu kumlayezelo eliyithumela ke ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sanibonani ku studio 7 ninjani? Asethemba ukuthi likahle ku studio 7. Khuluma noBabuncube. Nami ngitholile le number ze studio 7. Okwamanje bengisacela indaba ezalamhlanje mangabe zikhona nathi siyisizwe sikamthwakazi sizwe ukuthi kwenzakalani ezweni lakithi wakhiwe noma singaphandle kwezwe kodwa ngicabanga ukuthi sinaloke nathi lungele ukuthi sizizwe indaba zakithi ukwenzela ukuthi sihlale sazi ukuthi singabambani singabambi ini. Angibonga bantu abadala.
Salibonani, salibonani, salibonani balandeli nabamameli be-Studio 7 kundawo zonke ezihlukeneyo. Lo olibulisayo nguThabani Mhlaba, ngisegoli eSoweto Middlelands Zone 4 ngokomsebenzi. Nami ngithanda ukucizelela kakhulu laphana odabeni lwamatisha abadala. Amatisha yiwo aphethe ilizwe, amatisha aphethe umhlaba. Isizwe sinje simile kungenxa yamatisha, amasosha. Umsebenzi katitsha. So amatitsha azama ukuthi amamelwe kakhulu. Ngicabanga ukuthi ma amatitsha engastrayika until ezethole lenani yemali ayifunayo. Ngicabanga ukuthi ne-government yakithi izezwa ngcono izikhalazo zabo. Ngoba manje uma bengathi bona babuyele emsebenzini bethi hayi kuzalungiswa ngendlela noma kuzalungiswa belokhu befundisa, angeke kulungiswe. Into le izahlala kulokhu kuthiwa hayi kuzalungiswa, kuzalungiswa. Hayi abacatshangele.
Yebo 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 yebo, ngiphephisana wasangweni lona iseJohannesburg eJulius. Hayi ithi ngikhulume lo okokugcina ke lamhlanje noma nje ama record ami engafundwa kodwa ithi ngikhulume ke lokugcwala umlomo thina ezamandebele sifuna ukubushwa yinkosi yethu umzilikazi wesibili uStand Raphael Khumalo asifuni ukubuswa ngomnangakho kudala besibusa akunanto abasenzele yona ezumthwakazi bathokaza abahle asukumenini siseke inkosi yethu iyo lento ezosisiza siphumenini endabeni zamashona ithi sikhulume lokho ngoba mangithi amashona ngiyazi ukuthi mhlambe sengathi hey ipolitiki wathi kodwa okusalayo kuyafana akuzwanwa sokungcono nje kuhlukaniswe izwe hlukaniswe izwe siphumenini kulabo abantu izinto eziningi zivaleleke ukuthi sisekwe ngabantu abangaphandle ngenxa yabo mnangagwa nabothiwe yenga lapho usiza ngani nje nopresident banozositshela ukuthi sidle umroho abadala bethu bathwele nzima izingane esikoleni azisafundi lutho zibhizi zifundiswa ngabantu besishoneni uzoyichazelana ingane uma ingazwisisanga ngoba ufanele ichazelwe ngolimi lwayo umathibeleni yonke esegcwele othishaba esishoneni bayalamba ngapha izingane yonke into akulanto ehambayo siyacela sikhulumele okokugcina-ke bamanje athi noma zingawafundi ngiyaza nongeke niyifunde kodwa ngithi mandebela sisukumenini siseke inkosi yethu sifune okungokwethu siphumenini ezweni lamashona sithathe umthwakazi wethu sime sodwa lokho kuzosisiza
umsakazi omuhle onjani umduduzi wase-South Africa ozaluse esigodini mina mbona ngathi ngezindlela ama-sanction ngokuthi sibone mhlasi siyovota next lo mnyaka ozayo sizokwazi ukukhipha iqembe lizosizama noma lingeke liyenze kodwa sizama ukungcono ngoba lezano yethu le esithi siyayithanda ayisenzele lutho ake alikho manje lizwe elingenamuntu weZimbabwe ngendama yokubalekela udubo lasekhaya hhayi abazama sobheka sibone
ye hhayi siyabonga kakhulu Studio 7 umsebenzi awenzayo lokhu kuhle kakhulu ngoba silandela yonke inhlelo zonke ezifakayo so singathanda ukubana lonke likwenzayo madoda likwenze ngenhliziyo yenu yonke ya mina ngiphuma egwanda lapha kodwa okwamanje ngiphila ngila eSouth Africa into eyinkinga laphana kithi madoda mina ngiyabona ukuthi ugovernment vele kalandaba lathi ugovernment kuthithi uzenzela yena ukuthi azifidele esakhe isikhwama ngoba umgwaqo ngamaphotholo ngikhuluma manje ngivele ekhaya ngiyangena ekhaya ipetroli ayikho ipetroli ithengiswa ngeforex akula nto ekukhona into zakhona ziyadura ukuthi wena uzithole kahle ngendlela efanele ukuthi igovernment ikhona ukumanaje izinto njengoba yayavotelwa ngabantu ayenzile ukuthi igovernment izithulele nje into abayenzayo so lo msebenzi eliwenzayo madoda buqhubekelani phambili likuveze lonke iqiniso elipheleleyo phambili wonke umuntu uzozibonela ukuthi yena kati vele empilweni kuphilwa kanjani noma ungumuntu nje ukuthi uyekhumbula ekhaya angeke ukhumbule ekhaya noma ungaze ufika ekhaya ukuthi vele uzobulokhu uhlupheka kade singikhuma kanje ngabe ngihlupheka ndithenga la mapetroli angaziwayo endleleni ipetroli yakhona uyithela manje i-10 liters sokuphelile ugidigijime sokuphelile sesiyophila kanjani ithumba abadala bathi ithumba ngalibona selivuvuka kakhulu sokuseduze ukuthi lidubuke liphole
salibonani bathwakazi lonke la elikhona kwezindawo ngezindawo ngihlanganani mina ngegama ngizinze lapha eMzansi la engabalekela khona ngesimo sendlala engathanda ukuphawula kakhulu namhlanje isimo esilapha kwelakithi okubuhlungu-hlungu mpela kuyikho okungiphatha kabi insuku lamalanga imihla yonke ukuthi-ke uhulumende esilaye uhulumende lwana olenhliziyo elikhuni inhliziyo embi unomoya omubi lo hulumende okuyukuthi-ke uhulumende ongafuni ukubona abantu bephumelela empilweni zabo ongafuni ukubona abantu besiba lezinto empilweni zabo ongafuni abantu ubona abantu besiba le mali ukuhlupheka kwethu sokuhlupheka yinto edalwe ngamasibomo kasikwithibe mhlawumbe kule simo esithile idalwe ngamasibomo uhulumende lo uyakwazi ukuthi into ayenzayo ivele izaletha ukuhlupheka ebantwini ukubathathela i-foreign currency ukuthi besebenze ngayo usuke kwazi kahle ukuthi uma ngithatha i-foreign currency la bantu bazahlupheka ngizabanikeza imali yami mina ezavelokha isiwa everyday loko kuyabe kujenaretha ukuhlupheka kwemihla lemihla othi leyo mali kabana kuyisebenzisa imali nje ezahlala beyabuzela ilizwe lonke begijigijima bengadle into abayigijimisayo okuyinto ebuhlungu kakhulu impela ukuthi ngabheka kuhluphe kathineshi kuhluphe kaya kuyinto eyenziwa amasipomu eyenziwa nguhulumente bese ngizibuza ukhathi manje lokho yabe khala ngakho yena yini uhulumende ngoba nguye phela olethela abantu ukuhlupheka kuhlupheka lokhu esikho manje akudala izimo zokutshintsha kosimo somkhathi kodwa kudala nguhulumende ngoba abantu basezimbabwe balawo amandla ukuthi bakwazi baziphilise bakhona ukuphuma bengaphandle kwamazwe nanku uyabavalela amathuba lamaphasipoti la wenza kuba nzima ukuthi atholakale uhulumende uyazi ongazi ukuthi ngingambeka ngithi inhloboni kahulumende abantu labana banomoya omubi ukuthi izinto zokufanele zibonele kibo kungabi nomuntu nje ozadla ekhululekile wonke umuntu adle njengegundwane egijima icabanga ukuthi heyi kusasa kusasa yonke nje into umuntu usehlala nje ehluphekile emboneni wakhe impilo kayisekho kahle.
Ngene ke kwezelemelika lapha abayisithupha abadinga kumela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli oluzenziwa kupheleni komnyaka lamhlanje bebele ngxoxompikiswano i-debate yokugcina phambilini kokhetho oluzadinga ozamela leli bandla. Ekuqaleni komkhankaso lo bekulamalunga ama-Democrats adlula amachumi amabili asebesele babalisa umnumzana Joe Biden, Bernie Sanders, Tommy Steyer, Pete Buttigieg, lo nkosikazi Amy Klobuchar, lo nkosikazi Elizabeth Warren. Besenza ingxoxo mpikiswano ledolobheni leDes Moines e-Iowa lapho okuqala khona ukhetho lwelizwe lonke leMelika. Impikiswano le ibigoqela indaba zelizwe ezibalisa uhlelo lwezempilakahle lokunye njalo kwaba le mibuzo ephathelane lokuthi abancintisayo laba baza kwenzani ngodaba lobudlelwano lele Iran nxa bethe baphiwa ithuba lokubusa ilizwe leMelika. ingoma kaDlamDlam loboyoyo besigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Ingoma ethi Celebrations, siya celebrate ye umnyaka lokhu saqalisa ke. Igama lami uChris Gande, siyadibana njalo sikhathi sinye kusasa kumbe lingasithinta emoyeni ngo 7:30 ntambama. Libe losuku oluhle.